Mina ngise Gwanda endaweni okuthiwa kuseGaranyemba kusimbizilethi iGaramba iWard Center then yensimbizilethi. Okwenzakalayo izulu liyana sibili liqhubeka lisina. Hayi inkomo sezikahle sibili okokuthi lofuna ukuthengisa amshiwa sesile vali yemali. Bese singena emasimini. Emasimini kukahle sibili okukhona ukuthi lapho kutota khona abantu sebegijime bafaka ifertilizer. Ukuthi mhlambe kungakhula babe sebedinga futhi le ukuzalisa kodwa okusalayo ukuthi lapho okutota khona uyaduhamba onyalo tshone sibili nxa ufakile fertilizer uqhubeka kubomvu. So indaweni yakithi lapha into enzakalayo ukuthi nxa lingana kakhulu kuyatota kwezindawo.
Kambe lukhona uncedo yini eludingayo ukwenzela ukuthi kulungiswe udaba lweni lolo?
Abantu badinga usizo kakhulu kufertilizer okokuthi nxa bengatholi fertilizer. Ngikhuluma ngesizathu esikanje. Umquba abantu abasela nkomo ngobuningi ziyafa, uthola umuntu esela nge-35. Ngiyakhumbula omunye umakhelwane wami efelwe i-16 ka-1. Lami ngikhuluma umfowethu osemzansi okuthiwa umluleki moyo ubethele inkomo zakhe zakwana 6 sibili but ngikhuluma athi esukusele yodwa inkabi ngiyeseleyo. So ngokunjalo emasimini lakho kunjalo isizathu sokuthi njengoba abantu akade bele nkomo eziningi zifile baswela umquba lo ngelazo vele kutsho ukuthi uzathola kubomvu njengamakhiwa sibili kungelalutho. Okwakuthi kuhle untondobari kukuncane wese futhi izulu libe laphuza ukona ngokunjalo antumumbe yabantu.